Zika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela Studio 7. NgoLwesibili mhla ka 4 kuMpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje abalwa impi yenkululeko bathi bafuna ukuthi umuntu ofisa ukuba ngumongameli abe leminyaka edlula amachumi amahlanu lambili
bangabantu ke abaswela umbono abacabanga ukuthi ngokwenza njalo bazamisa okachamisa ukuthi akhokhele ilizwe leZimbabwe akusoze kuphumelele lokho.
Abagaya ukudla bathi akumelanga abantu bethuswe inkampani ye-National Foods ethi isivala amanye amafekithali. Abanye bathi odokotela abakhalala umsebenzi bayala ukubelapha ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla lezanu PF bathi bafuna kuguqulwe isisekelo sombuso selizwe ukuze kukhwezwe iminyaka yomuntu ovunyelwa ukuncintisa kukhetho lukamongameli isuka kwengamachumi amane isiya kwengamachumi amahlanu lambili. Lokhu kumenyezelwe nguNobhala Jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association umnumzana Victor Matematanda emhlanganweni awenze lentathela izindaba eHarare lamuhla. Umnumzana Matematanda uthe umuntu oleminyaka engamachumi amane kalungelanga ukuba ngumongameli ngoba uyabe engakazwisisi kuhle umsebenzi wakhe. Iningi lithi lapha ibandla lezanu PF lizama ukuvimba umkhokheli we-MDC, umnumzana Nelson Chamisa yena oleminyaka engamachumi amane okwamanje, njalo ozaba eseleminyaka engamachumi amane lanhlanu 45 kukhetho luka-2023. Ukungaphumelela lokhu, umnumzana Chamisa kasoze enelise ukuncintisa kulolu khetho. Lokhu kusolwa kakhulu libandla le-MDC. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana Edwin Dlovu.
Ye bangabanye abalwa impi yenkululeko hathi bonke laba ke ngabakhuluma besekela ibandla lezanu PF bangabantu ke abaswela umbono abacabanga ukuthi ngokwenza njalo bazamisa okachamisa ukuthi akhokhele ilizwe leZimbabwe akusoze kuphumelele lokho. Okokuqala, i-presidency vele seyasethwa ngoba usekhontestile ele minyaka engu-40 Nelson Chamisa. Okuthi ukuthi kakusela mthetho ongatshintshwa umnqabele ukuthi akhonteste ngoba kuzabe sekukhanya ukuthi kupersonali kulo muntu othile abazama ukuthi-ke bamnqabele ukuthi angakhonteste. Yikho nje bayakukhuluma kodwa-ke kuphupha akusoze kuphumelele lokhu abakuzamayo. Kuyakhanya sobala ukuthi ibandla lezanu-PF liyamesaba kaChamisa.
Bathi isizathu esikhulu esenze baphuma lo mcabango onje ngesokuthi nxa usufike iminyaka abayifunayo uyabe ungumuntu osevuthiwe osezwisisa ukubana ihhofisi kamongameli iqukutheni, kanti ke bathi nxa uleminyaka elingana lekaChamisa uyabe ungakakuzwisisi lokho.
Yikukhuluma nje basele into yokwenza iqiniso kabalazi. EFrance umongameli uMacron ule-39 years, eCanada ule-31 years, amazwe wonke aphumeleleyo aphumelelayo alabo mongameli abancane abalama-30 lama-40 years. Kwese kusithi-ke lapho kulamaxhegu khona kanjengabomnankagwa laba ilizwe liyahlupheka, abantu baswela ukudla, abantu baswela izimali kule mkhuhlane, kulakho konke nje okubi ngoba sebeluphele. Akulamcabango emisha kumbe umqondo omutsha abangawuletha kuthuthukisa ilizwe. Yikho-ke abakutshoyo ke akusiqiniso kamazwe akhokhelwa ngabantu abancane yamazwe aphumeleleyo, yibo abantu abalonanzelelo abakwaziyo kumele kwenziwe ukuze kuvuse umnotho welizwe.
Ibandla lezanu PF lilawo amanani adingakalayo ukuguqula isisekelo sombuso edalele parlamente bengakwenza lokhu yiloba nini alubana bethe baqhubekela phambili kuyini elingakwenza lena njengebandla liphikisayo
Gaba soze bakwenze ngoba bayakwazi ukuthi lizwe leZimbabwe phezu kokuhlupheka okukhona lizaba liza isolate ke umhlaba lizimele lilodwa abantu bahlupheka ngoba ke umhlaba wonke jikelela soze uvume khona lokuthi kwenziwe ngoba kuyabe kukhanya sobala ukuthi kulomuntu othile awazama kumnqabela yikho ke angiboni beza kwenza lokho yikuphupha nje kuzaphelela ke enkulumeni yabo kodwa ke soze kwenzakala
Lo ngumnumzana Edwin Dlofu isiphathamandla se-MDC ubexoxa ecingweni hlontungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Inhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe ithi akumelanga abantu bethuswe ngokukhulunywa inkampani ye-National Foods ethi isizavala amanye amafekitali ngenxa yokuswelakala kwengqoloyi lokunye. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcwele.
Lokhu kwethulwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabagayisa ukudla okuchiyeneyo le. UMnumzana Dafadzwa Msarara okhulume lentatheli zindaba namhla eHarare. UMsarara okhulume lokhu ngesikhathi inkampani ye-National Foods Isithi ilakho kuvala amafekitali eHarare lakobulawayo ngenxa yokuhluleka ukuthola imali yokubhadala abakuthenga kwamanyamazwe uthi lokhu akumelanga kwethuse uZulu
The truth be said everyone and I repeat again is benefiting from the Reserve Bank GMAS
Iqiniso yokuba amankampani wonke akuleli bizimusi atholiswa usizo phansi kobudlelwano we GMAZ le Reserve Bank kwezokuthenga impahla edingakalayo. Abanye bonke babhizi bayasebenza ukugaya njalo asikho isizathu sokwethuka. Lo yiwona mbiko wethu kubathengi ukuthi babothenga osinkwa lokunye njengalokho abahlezi bekwenza. Sile mizamo esiyenzayo ukufeza lokho njalo sizimisele ukutholisa okwaneleyo ngalesi sikhathi sekhefu.
And we are more than ready to meet the high demand that comes with the festivities.
Kodwa umnumzana Michael Lashbrook, umqondisi wenkampani ye National Foods Private Limited, uthi balakho kuvala amafekitali ngenxa yokuthi kabatholi imali yakwamanyamazwe yokuthenga ingqoloyi lenye impahla abayigayisayo. Uthi lokhe bekhulumisana lebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe ngokuthola imali yokuthenga abakufunayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezikhulume lomsakazo lo ziveze ukudana okumangalisayo ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana Nkosikhona DBD.
Eqinisweni ukuthi singa sike sashota sesikhwelile into esiyaziyo le lasemashopu siyakubona ukuthi siyahlupha sisatholakali ngendlela esasizikhethela ngaso ukuthi ufuna ibekazini umbi proton umbi kuyini. Kodwa National Foods ngokwayo isithi khona isagwanisi ngendaba ze-foreign currency. Okungumalisayo ukuthi yona i-Grain Millers Association ayikhulumi ngendaba ze-foreign currency baphonga ukuthi ingqolo ikhona. Alingawaribe ingqolo ikhona. Kodwa sikhulumeni ngodaba olwenze laba be-National Foods behle ukuthi baqhubeke ngomsebenzi. Ongaba i-foreign currency. Kutsho ukuthi indaba abanayo i-foreign currency kumbe bayayithola singazi njalo. Kukhona ukutshaya amanzi kakhulu ngoba lesinkwa sakhona asisitholi ngemhlobo etshiyeneyo ngamakhampani zatshiyeneyo khathesi sikhuluma kunje.
Ingcwethi ecubungula kwezomnotho umnumzana Masimba Kuchera uthi lokhu kuveza ukuthi sibi okumangalisayo isimo somnotho eZimbabwe.
Lokhu kutshengisa ukuthi umnotho welizwe usesimeni esimbi kakhulu ngoba nxa companies anjenge National Foods evala sokusithu ukuthi uzaba lodubo elokuthi into ziyawe zingatholakali
umphathi ntambo wogaja lwezokuthengiselana kanye lokuthuthukiswa kwamankampani elizweni umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi lizwe lile ngqoloyi eyanela inyanga ezine
ingqoloyi ikhona eZimbabwe esilayo yanela ukuthi ingasichova inyanga ezintathu kusiyafika ezine udubo oluncane obelukhona ngobelu qondana le ndaba ze price ukuthi abagaya ingqoloyi besenza iflower bathenga ngemalini ye-GMP.
Abenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe bathi kule mikhumbi emibili eletha ingqoloyi, ithi abantu sebeqalisile ukwethula amasaka engqoloyi komunye umkhumbi, kuthi ke omunye lokhu uselwandle. Kasenelisanga ukukhuluma labanikazi bemikhumbi le ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izigulane eziningi eHarare ebezifisa ukwelatshwa esibhedlela seParirenyathwa namuhla zithi odokotela bebesala ukubelapha ngoba besithi bakhalele umsebenzi. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhulume lomsakazi weStudio 7 bathe kulabanye abantu abeza ubuhlungu obumangalisayo abagomela besesibhedlela lesendaweni ebizwa kuthiwa yi-outpatient department. Bathi kulamadokotela avela ubutho kuphela ahlola abagulayo okwenza ukuthi abanye abantu abangaguli kakhulu bengatholi uncedo. Abanye babo batshelwe ngabongi ukuthi babuyele emakhaya ngoba akulamadokotela. Omunye okhulume leStudio 7 eseParirenyathwa Hospital umnumzana Emmanuel Besa obekumele ahlolwe ilihlo.
Indawo yandineproblem yeziswa. Saka ndakanzinduya after 2.
Ngikhathazwa lilihlo. Bangithengi kuye ngemva kwamaviki amabili. Amalanga akhona asenini namhlanje. Kodwa ngithengi fika bathe eklinika ivaliwe. Izavulwa mhla ka 11 kuyona le inyanga. Bathe ngiyenelisa ukuhamba kubo dokotela abazimele bodwa okuyiyo inkinga engikhangelane layo.
Omunye njalo unkosikazi Nyasha Matsika olomntwana olethumba kusibeletho oselamalanga ambalwa ezama ukuthola uncedo esibhedlela lesi.
Mwana wangu akaphinda muchipatara mwechitatu ane mota muchibereko.
Umntanami wangena esibhedlela ngolwesithathu olwedluleyo ulethumba esibelethweni, kodwa kusukela khonapho akula dokotela useke wamhlolisisa kwaze kwaba namhlanje. Lapho engizwe esithi kubuye udokotela obikwa engayisuye kahulumende nguye kuthiwa uzamhlola.
Owenzakala esibhedlela seParirenyathwa wenzakala njalo esibhedlela seMpilo koBulawayo lapho abantu abatshelwe khona ukuthi babuyele emakhaya ngenxa yokusekala kwamadokotela. Okwamanje abanye abantu bakhala ngokwenziwa ngezinye izitolo ezithengisa amaphilisi ezifuna ukuthi uZulu athenge imithi ngemali yakwele Melika. Isakhamuzi seHarare umnumzana Thamsanqa Ncube uthi abanye abantu balakho ukufa nxa izitolo lezi zilokho zifuna ukuthi uZulu athenge amaphilisi ngamadola.
Hayi, indaba yamadokotela lesi sithwalise nzima le ngoba khathesi umuntu nxa mvela esibhedlela ngehlule ukulatshwa imithi yangikhona ayithengiswa lapho ethengiswa khona bethi bafuna ama-US dollar. Into yangikhona isisitshayile sibi angazi ukuthi umuntu uzalatshwa mphuma khona khathesi eParirenyathwa vela kulalutho odokotela bayalo ukusebenza.
Umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende olukhangela ngezempilakahle udokotela obhadaya moyo usekhuthaza amadokotela ukuthi abuyele emsebenzini. Amadokotela afuna ukuthi uhulumende abaholise imali yemelika athengele izibhedlela konke abakufunayo ukwenzela ukuthi benze kahle imisebenzi yabo lokunye okutshiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Kuhlelo lwethe connection namuhla sixoxa labasakhulayo siphatha udaba lwabalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU PF abathi bafuna isisekelo sombuso siguqulwe ukuze sivumele kuphela abantu abaleminyaka eyokuzalwa engamachumi amahlanu lambili ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla, lilami uNtungami Linkomo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe le-Ukraine lithi ele-Russia seliqalisile ukuvumela imikhumbi yalo ukuthi yedlule endaweni ye-Sea of Azov kulandela ukuhlaselwa lelizwe le-Russia. ele Democratic Republic of Congo lilisana lomkhuhlane we Ebola ogulwa ngabantu abedlula amakhulu amane lamachumi amabili. Ele France lithi lokho lihlolisisa udlakela olusanda ukuqhamuka eParis lapho abantu ababhidlize khona izakhiwo eziningi okumangalisayo njalo bajontsha lezitolo. Uqhubekela phambili ukukhalela imuli kamuyi uGeorge H.W. Bush owayengumongameli welizwe leMelika obhubhe ngeviki edluleyo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Isidumbu sikamuyi uBush sisesigodlweni seMelika eCongress endaweni okuthiwa yiCapitol Rotunda lapho abantu abamvalelisa khona. Ukhangelwe ukuthi isidumbu sakhe sizasuswa kuleyo ndawo kusasa sibe sisihanjiswa eNational Cathedral lapho okhangelwe ukuthi kuza kuba lo mthandazo wokugcina kaBush engakangcwatshwa ngolwesithathu eTexas A&M University lapho okwangcwatshwa khona umkakhe uBarbara Bush lo mntanakhe oyinkazana. Abantu abaningi abahambe eCapitol Rotunda bathe umuyi uBush wayeyindoda elwela ilungelo labantu bonke eMelika lakwezinye indawo. Omunye wabo umsekeli kamongameli wakwelemelika umnumzana Mike Pence.
His example will always inspire and his
okwenziwa nguBush kuzahlala kusenhliziyweni zabantu. Wayelomusa okumangalisayo okwakubonwa ngabantu bonke abahlangana laye.
That was evident to everyone who ever met him.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Paul Ryan kusomlomo wedalele House of Representatives.
Throughout his life of service,
ngesikhathi sempi ye-Cold War njalo sokubhidlika ilizwe le-Soviet Union, wayesikhokhela kahle. Kwathi kufunakala ukuthi kunanzwe umthetho ePersian Gulf, wasikhokhela. Wayesikhokhela ngolwazi ayelalo.
He made monumental contributions to freedom with a fundamental decency that resonates across generations.
UMitch McConnell okhokhela idale le-Senate uthe uBush wayeyindoda emadodeni.
Through the Cold War and the Soviet Union's collapse,
sonke isikhathi uMongameli Bush wayethanda uNkulunkulu lokuzehlisa. Wayelendlela yokwenza zonke izinto azifisayo ezingafani lokwenziwa ngabanye abantu. Wayebusa engela kuhlukuluza abantu. Wenza kwaba lenkululeko emangalisayo eMelika.
And hard work, hard won expertise.
Abakubandla lamaDemocrats abakhuqela unkosikazi Nancy Pelosi okhokhela ibandla leli kudalele House of Representatives labo bancome kakhulu imisebenzi kaBush. UMongameli Donald Trump lomkakhe unkosikazi Melania Trump bakhangelwe ukuthi bazabe besemthandazweni wokuvalelisa uBush kusasa eNational Cathedral eWashington DC. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington ngingoGibbs Dube.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inengi labo somabhizimusi lithi inzuzo eliyitholayo ilokhu iqhubeka incipha ngenxa yokusilela kwemali yakwamanye amazwe osokubambe abanye ngamandla ukuthi bevale amabhizimusi abo kumbe bengasawavuli nsuku zonke. Ngakwelinye icele umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende usalungisa umthetho ozabamba ngamandla osomabhizimusi abathola imali yakwamanye amazwe ukuthi bathengise impahla zabo ngemali yama-bond notes. Umnini wamavinkili umnumzana Melusi Moyo ongumabhalane obona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uthi osomabhizimusi kanye labathengi baphakathi kwelitshe lembokodo.
Kuba nzima ngoba ibhondi lakho ningathengisa ngalo siyafuna i-forex emkambo omnyama leyabe lingasakwami. Njalo amalokheshini yebhenki yakhona abakhuluma ngayo kayeneli bayabe sithi i-forex kayikho. azaba lobunzima obuthize mhlawumbe okuzenza bagcine bedabula ama-prizes kumbe kugcina ezinye izinto zezingani ziyafilela kanti engxenye babe sebezidokhile ukuthi mbekekhale ukuthi enxenye aba le-change kuzaba nzima ama-prizes azabe khwela. Sikhuluma nje intengo yamafutha i-2 liters ifika i-$10 okutshengisa ukuthi isimo kasimanga kuhle kuya kusoma kwezabo samabhizinisi ukuthi iyaphambili. Officially singaza ke sithi sinabantu balaye imali yaphandle kwelizwe ngoba kakula kampani kumbe kakula lo ingadi zikahulumende eziholisa i-forex. So umuntu uyabe laye laye eyithole igali. So singaza ke sikukhuthaze ukuthi kube yindlela yokuthi kuthiwe kakusebenzi i-forex ngoba abantu yebo njengoba ngisitsho bayathenga ngayo ngoba kusuka kungani kuba cheap kwesinye isikhathi ngawuthiwani i-forex.
Njengosomabhizimusi yiluphi uhlupho ohlangana lalo? Kulula yini ukuthi uwode impahla zakho labantu njalo bethenge lezi mpahla?
Akukho lula ukuthi ngizithole lezi mpahla. Mhlawumbe uyaswela ama-customer abebuya njalo nje funa lokhu nalokhu kungekho. Uthi ma ukuthola lapho oda khona engxenye kuthiwe ufuna ilatho kuthiwe tier 2 ke-customer kodwa wena ufuna ukuyathengisa. So kuba nzima sibili i-availability yama-commodities esiyiyo esithi ngama-basic needs afuna ngabantu kawatholakali lapho esioda khona ngoba kuba nzima sesi-operator nzima ngibhizinisi.
Kodwa lapho nxa selithengisa kulula ukuthi lithengise ngemali eliyifunayo.
Uyabe usubamba ngamandla ukuthi uthengise ngemali oyifunayo njalo kakulula. Abaningi vele babuya bekhethe yona ibhondi le. Ungathola nje umuntu oyabe se-requesta. So thina vele into esiyenzayo sithengisa ngebhondi. Ungathola umuntu oyabe se-requesta ukuthi hhayi ngale imali kungaba yimalini. Mhlawumbe cabanga ukuthi kungaba cheaper kuba ibhondi. So kuba nzima. Ibhondi okwamanje likhona liyatholakala but inzuzo yakhona kithi thina somabhizinisi ngendlela into ezikhwela ngayo. Uyawoda into namhlanje nge-2 bhondi. Uyithengise $3 usithi uwenze i-profit ye-dollar. Uthi suyena usiya wothi uthole sim $3 nje nale. So sesithi ngizange singaqhubekeli phambili ngoba ama prices lawa mangu ukukhwela.
Baphila njani abahlali bakobulawayo ngalolu daba?
Baphila nzima izabo ama basics, especially into ezinjengabo cooking oil, nama drink nje wona so drink isitholakala ku black market. Abayithola ngentengo eyabe iphezulu ukuthi abayenelisi ngemali abayezuzayo whether uyasebenza kumbe kawusebenzi ngoba iholo kalikhwelanga. Abantu sebephila kanzima sikhangelele kuya kukhefu nje ngoba abantu asuze bakwanise ukudlala ikhefu labo abalijayele ngoba izinto sezibhula imali yangikhona abalayo ayoneli.
Lo ngumnumzana Melo Simoyo usomabhizimusi wakobulawayo njalo ongumabhalane obona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ngesizwe abalaleli beStudio 7.
Qala ngiyabingelela wena msakazi, mina igama lami nginguNothando Chuma esigabeni seKezi evillageini yeHalawupa. Ngisithi ke ukumemetheka kwegciwane le-AIDS kusithwalisa nzima kakhulu, sengathi kungatholakala iphilisi elingalapha abantu ukuthi uphele lo mkhuhlane ukuze sithole ukuphila. Ngiyabonga.
Isigandi.
Ibizo
lakho ubani?
Ukuthi ibizo lami ngusayisiwe Dube.
Ibizo lami ngusanelise Dube.
Kunjani khona ngapha eMelika?
Kunjani khona ngapha eMelika?
Thina siyadubeka ngapha eZimbabwe.
Thina siyadubeka ngapha eZimbabwe.
Ngifunda emhlohlweni.
Ngifunda emhlohlweni.
Izikolo sezadilika.
Izikolo sezadilika.
Namadamu akusagqibeleka.
Namadamu siyagqibeleka.
Sisesifundela phandle.
Sisifundela phandle.
Izikolo sizathathwa ngumoya.
Izikolo sizathathwa ngumoya.
So asikwazi ukuthi singatshela abantu.
Asikwazi ukuthi singatshela abantu.
Igama lami ngumehluli Dube, ngihlala eKezi esigabeni saseMthowane. Ngafunda emhlonhlweni but into engidanisayo ukuthi isikolo semhlonhlweni sesadilika. Abantwana sebefundela phandle, vele akuselancedo ukuthi vele isikolo usani. Into zonke sezithabalele, le migwaqo ifile, awulanto e-right, indlala, inkomo, amadamu asagqibeleka. Kula muntu okhangelayo ngamadamu ukuthi wagebhe. Asikwazi ukuthi singatshela bani into enzima kwele Kezi esigabeni saseMthwani emhlonhlweni. Mina ngihlala esigabeni seKezi endaweni okuthiwa kusemhlonhlweni, Sicela uhulumende ekhangele isikolo semhlonhlweni sesidilika yonke into akusela lutho imgwaqo ifile abantu bayalamba emakhaya sikwazi ukuthi senzeni.
Ngenza umaskandi osambaqanga ngumsabatha ukholo lwami ngikholele ukuthini emhlabeni uNkulunkulu akula muntu amalisa ukuthi ayenze anything enhle kumbe ezosiza abantu ngenxa yokuthi mina wami umculo azomculo othukayo azomculo onenhlamba ngumculo olalelekayo even uhlezi nabantwana yakhe ingoma zakhona of which into efunekayo uNkulunkulu uyayithanda leyo. So angiboni inkinga kulokho.
Umshado wephepha umlalisa abantu. Umshado wamapha umshado wephepha umlalisa abantu. Zofelo jande wamina zofelo jande.
Yes, sizokuthola njalo ukhethiwe ukuthi khonapha kwamaskandi akusele ngamafutshane ngakhonokho.
Ye nginominethiwe ku-best maskandi song yona lethi Zulu liyaduma ku-Sky is Metro FM.
Ubona nzani uzasithola isicucu sangkhona?
Ye ngokucela ebantwini abayibo abangenza ukuthi mina ngikhwele noma ngehle sacela kibo ukuthi basivotele. So ma ngabe bengavota ngobuningi babo na ngendlela abalandeli abaningi nakhona bengavota, ngicabanga ukuthi kungaba kuhle kakhulu ama-results akhona ngaphuma bemali.
Ye kuvotwa njani kona?
Kune-link ye-Skies www.skiesmetroma.co.zw. Yikho lapho kuvotwa khona, uyahamba khona then ubusu scroller uza scroll uyefika ku-best maskandi kulapho ovota khona ngoba sigqokiwe singu-4 maskandi then uyachoose ofuna ukumvotela. Yikho lapho kuyiwa khona, abaningi bathumele kuma-WhatsApp engine number zabo.
Awubheke manje bungabantu abasakhulumisana
singakaqhubi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangile ezinye zendaba ebezikhokhela. Abalwa impi yenkululeko bathi bafuna ukuthi umuntu ofisa ukuba ngumongameli abe leminyaka edlula i-52. Abagaya ukudla bathi akumelanga abantu bethuswe yinkampani ye-National Foods ethi sivala amanye amafektali. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.